Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 6 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke udlakela emthethwandaba kamanje eHarare namuhla phakathi kwamapholisa labasekeli bebandla leMDC Alliance abakade bezolalela ukugwetshwa kosakhulayo uMakomborero Haruzibishe ozabika okwenyanga ezilithumi lane.
Sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo suthe wayehla inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla njalo abantu silokhu sibagqugquzela ukubana bazigcine kuhle baziphathe kuhle.
Abezempilakahle bamukela ngenjabulo ukwehla kwenani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus elizweni.
Uhulumende kangenele ekuthengeleni abantwana ama-testbook awe-new curriculum ezikolo ngoba ngeholo lethu esilitholayo langendleko zamabhuku abantwana besikolo akukwaniseki ukuthi umzali lomzali akwanise ukuthengela umntana wakhe lelo bhuku.
Izikolo zakoBulawayo ezimbalwa ezeprimary lesecondary sezithumele isicelo kubazali sokuthi bathenge ama-textbook osokudale ukukhonona abazali besithi kabalamali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni weStudio 7. Kuqhamuke udlakela emthethwandaba kamanje eHarare lamhlanje phakathi kwamapholisa labasekeli beMDC Alliance abakade bezolalela ukugwetshwa kosakhulayo uMakomborero Haruzibishe webandla leMDC Alliance. Umanji ugwebe uHaruzibishe ukuhlala ejele okwenyanga ezilithumi lane 14 months ngemva kokumfumana elecala lokutshotshozela udlakela. Umlondolozi Ndlovu zedulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okweminyaka emihlanu elandelayo ukuze uHaruzibishe engadali icala lifanayo. Isikhulumeli seMDC Alliance unkosikazi Fasai Mayere uthi njengebandla badane kakhulu ngokwenzakeleyo.
Akukho kusisekelo sombuso lokhu okwenzakeleyo. Sizabona ukuba sizakwenza konke okusemandleni ukuba akhululwe.
UMayere uqhubeke esithi bazakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court. We
file an appeal definitely this week. We want to ensure that he gets bail pending appeal so that he spends less time incarcerated.
Sizakusa udaba lolu kuyona le iviki. Sizabona ukuba athole ibail. Sidlulisela udaba lwakhe phambili. Sonke siyakwazi ukuba ugwetshwa kwakhe kube yisimanga.
Abalweli amalungelo oluntu bathi ukubotshwa kukaHaruzibishe indlela yokwethusela labo abaphambana lombono kahulumende okugcizelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono.
Thina njengabalwela amalungelo abantu ama-human rights defenders eZimbabwe sihlukumezekile njalo sizondile ngokugwetshwa kukaMakomborero Haruzibishe inyanga ezingafika 14 esentolongweni ngenxa yokutshengisela akwenzayo. Lokhu esikubona thina kuyinto esemthotheni ngoba i-constitution yethu iyavumela ukuthi abantu betshengisele nxa bengathabanga ngalokho okuyabe kusenzwa ngohulumende. So kugwetshwa kukaMakomborero hatshi kwenza ukuthi sibe lokuzonda kakhulu njalo lokuhlukumezeka ngoba kutshengisela ukuthi uPresident Mnangagwa akafuni abantu abaphikisana lalokho ayebeyenza yena njengomkhokheli welizwe.
UHaruzibishe utholakale lecala ngeviki edluleyo lokutshotshozela uZulu ukuba aphatheke kudlakela etshengisela lelokulwisana namapholisa eHarare ngokuwajikijela ngamatshe kusehlakalo esenzakele ngoNhlolanja nyakenye. Umtshutshisi umnumzana Moses Mapanga uchaze uZaru Zibishe njengomuntu ongenambeko loba inhlonipho njalo ulakho ukubhidliza impahla lokulimaza uZulu ngezenzo zakhe. Amagqwetha kaHaru Zibishe ekhokhelwa ngumnumzana Khosa Mncube azame ukuphikisa lesi sigwebo esithi sizima kakhulu kasihambelani lecala lakhe elikhanya lilincane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebebone inani labantu abeza ukuzohlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 seliqansa nsuku zonke phakathi kwamaviki amabili adluleyo. Kunje sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi edlula amabili 123,454 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni kusukela lolu hlelo luqalile ngoNhlolanja. Inani labahlolwa betholakala belegciwane leli libikwa lisehla nsuku zonke. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,934 asebefunyenwe bele coronavirus lokhe leli gciwane laqhamuka elizweni nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,758 babo bengabagule basila kulumkhuhlane. Ngokutshona kwelanga layizolo akula muntu obebulewe yilumkhuhlane, ngakho ke inani lasebebulewe lokhu likunkulungwane edlula kancane eyodwa lengxenye 1525. Kunjalo nje abezempilakahle bamukele ngenjabulo ukwehla kwenani labantu asebebanja igciwane le-coronavirus. Kodwa uZulu lokhu ekhuthazwa ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa leli gciwane lokuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane. Lokhu kusekelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu ezigabeni ezijeneyo zelizwe. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe labasakhulayo abazinkokheli zezinye zalezinhlanganiso abathi unkosazana Perseverance Nyathi webulawa Progressive Residents Association, umnumzana Witness Mpofu lo mnumzana Butholezwe Mgcini abayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo suthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla, njalo abantu silokhu sibagqugquzela ukubana bazigcine kuhle, baziphathe kuhle. Akusikho ukuthi kumele baziphathe bona bodwa, kodwa bacabangele labo makhelwane, bacabangele lezihlobo zabo abahlala lazo. Ngakho-ke konke khonokho yimigomo esethe yancedisa ukuthi inani leli liyehle.
Manyathi, phosela amazwi obuthi kubalaleli ikakhulukazi kuzakhamizi zakoBulawayo amayelana ngokuzivikela ku-COVID-19 kahle kumele bayenzele.
Sikhuthaza njalo ngaso sonke isikhathi ukubana abantu bazigcine, abantu balandele imilayo lemigomo yona le sithe yenza inani lehle ele-COVID-19.
Thinta ke udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu amajekiseni ajonge ukuzivikela ku-COVID-19, yini umbono wakho?
Sibonga kuhulumende obone kufanele njengesizwe seZimbabwe kubana lathi sithole ijekiseni. Ijekiseni le ezayenza abantu bavikeleke kumkhuhlane we-COVID, ezayenza abantu labo baphile. Ngakho ke sithi uhulumende siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga Manyathi. Wothi siphe umnumzana Witness Mpofu ithuba lokuthi laye asiphe umbono wakhe ngalokho okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. Mnumzana Mpofu, yini umbono wakho?
Leli jekiseni abantu abaningi ke hayi banqaba nje ukuthi bethathe leli jekiseni ngenxa yalama-theories, lawa ama-theories amaningi la suke ebantwini abaningi, ngoba Kaba nje bawathatha nje lawo imigomo leyo kodwa hayi mina kumanje ayikayithathi le migomo leyo ready.
So kahle kahle wena Mpofu uyakhuthaza abantu ukuthi bathathe leli Jackson?
Ya into engayikhuthaza ukuthi abantu abakhululeke ukuthi bayithathe lo migomo sithole ukuthi sivikeleke nje kuleli ubhubhane leyo.
Usandukusho ukuthi abantu abakatholi ulwazi oluthile, so kungani ubakhuthaza ukuthi balithathe leli Jackson? Uphinde wathi ukhangela ukulithatha leli Jackson njengoba uZulu engelalwazi oluthile, why ubakhuthaza ukuthi balithathe?
Prevention is better than cure, ngoba lo mkhuhlane lo is real. COVID-19 is real, uyabulala. Yes, of course umkhuhlane okhona nje kumanje ende yithi yenkulu esibhekane nayo.
Hayi, siyakuzwa Mpofu, siyabonga ngombono wakho. Wathi siphe umnumzana Butholezwe Mgcini ithuba lokuthi la yakhulume okusenhlizweni yakhe okumayelana ngodaba esilalo. Mgcini, gqiba ingxoxo yethu, ukubona njani lokho?
Eqinisweni ukuthi nje abantu abazange banikeze ulwazi ngokugcweleyo ngevaccine ngesikhathi isiza, so yikho abantu uthola ngani ukuthi abanamadawuzi.
Udaba lolu lungisiswa njani ke Mgcini?
Sekukuthi abantu bona banjani ba bafundiswe bakwanise ukuyemukela, ngoba uma sisizwa bathi le vaccine iyasebenza, iyabasebenzela kwamanye amazwe lapha sebeyithole khona.
Labo ke ngabanye abasakhulayo ababalisa omnumzana Butholezwe Mgcini, Witness Mpofu, kanye lo nkosazana Perseverance Nyathi, abaxoxe ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7. Izikolo ezimbalwa eze primary leze secondary zakoBulawayo sezithumele isicelo kubazali sokuthi bathenge amabhuku ezifundo, ama textbook, zesithi ngeminye imizamo yokwehlisa ukuthelelana lula igciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu sokudale ukukhonona ebazalini abathi imali yokuthenga ama textbook abalayo, ngoba iholo labo liphansi, abanye bengasebenzi ngenxa yemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umkhuhlane we-COVID-19 usulethe inguquko eningi lapha abafundi asebehamba ezikolo kwensuku ezintathu ngeviki ukuze kwehliswe udubo lokuminyana belandela iziqondiso ze-social distancing. Unkosikazi Linda Bebe ongumzali olabantwana abasesikolweni se-primary laku-secondary koBulawayo uthi ama-textbooks akathengeki.
Uhulumende kangenele ekuthengeleni abantwana ama textbook awe new curriculum ezikolo, ngoba ngeholo lethu esilitholayo langendleko zamabhuku abantwana besikolo akukwaniseki ukuthi umzali lo mzali akwanise ukuthengela umntana wakhe lelo bhuku. Kodwa njalo esikolo futhi umntwana akukwaniseki ukuthi afunde izifundo ngendlela engelawo lawo ma textbook.
Omunye njalo umzali wasemzini wePhumula unkosikazi Thobekile Moyo uthi ingwalo ezilentengo ephansi yilezo ezibophisayo ngoba zithengiswa ezitaladeni.
Ukuze ukwanise ukuthenga ama-textbook lawa yokuthi uthenge ama-photocopy, kodwa esikolo bathengeke basikhuthaze ukuthi sithenge wona, ngoba nxa abantu be-Ministry of Education bengabhoda bathole umntana akho ele-photocopy kuyabotshwa wena mzali. Kodwa nje eqinisweni yiwo athengekayo kulala asemashop, ngoba amabhuku onke eyi-10 ayabe ebiza $20 kusiya ku-$30 phandle. Ububi ukuthi amabhuku la ale small print wona la ama-photocopy ayabe le small print, so abantwana sebengakwanisa ukuthi bababalela abakubo grade 3 kusiya phezulu.
Unkosikazi Rachel Chuma olilunga le-school development committee kwesinye isikolo uthi bakubone kufanele ukuthi bathathe inyathelo elinje.
Siyananzelela ukuthi umumo wezomnotho wethu elizweni awumanga kuhle. Kunje ama school fees akhwelile ezikolo eziningi zibiza 3000 RTGS, kodwa sikubone kufanele ukuthi abafundi bathengelwe ama textbooks ukuze bengasebenzisi indawonye, ngoba bephuma ezindlini ezehlukeneyo. Nxa singekele ukwenza njalo, abantwana sekungaba yibo abamemethekisa umkhuhlane we-corona besiphathele lathi ezidlini.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uthi uyalisekela leli nyathelo lokukhuthaza abazali ukuthi bazithengele ama-textbooks.
From the looks of it, as government it's a parent who is being asked to
invest.
Iningi labazali liyakhonona ngentengo yama textbook ngoba iphezulu kakhulu iqalela kunkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe i5000 RTGS. Lesi sinqumo sokuthi abazali baphoqeleke ekuthengeni ingwalo sibuya njengeminye imizamo yokwehlisa ukumemetheka kwegciwane lecorona. Ingwalo lezi zibiza amadola eMelika angamachumi amabili i$20 kulabo abazibhala ngokungekho emthethweni. Kodwa iziphathamandla zezikolo zikhuthaza abazali ukuthenga ingwalo lezi ezitolo eziqondileyo ngoba besithi lezi ezinye zingenza abazali babantwana babotshwe ngoba zingekho emthethweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthakaso muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa iCOVID-19 lolokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane lo ele vaccine. Zulu kandaba lingakhuthwa lohlelo lilami uMikeove ngo 8 Ntambama go Studio 7.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abachuchisi eMelika baqhubekile bevuzisisa abafakazi lengcwethi ezehlukeneyo lapho kuthethwa icala elitheswa owayelipholisa umnumzana Derek Chauvin. Elokubulala umnumzana George Floyd, ukaputeni wamapholisa eMinneapolis, utshele idalele jury ukuthi okwenziwa umnumzana Chauvin akukho emthethweni ngoba kungadingakali ukuthi abe lokho egoqe entanyeni kamoya, yena izandla zakhe zibotshiwe njalo kusobala ukuthi basanyakazi. Uhulumende weMozambique uthi usethathele abahlamuki indawo yePalma abasebeyithumbile ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu ababaleka emzini yabo sebebuyela ukuya kwakha kutsha njalo bedinga usizo lokudla kuhulumente.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota izolo kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo, kugcobodise amabhizinisi abesevele ecuba ngenxa yokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Ingcwethi zenotho zisola umkhuba kahulumende weZimbabwe othi engakhweza intengo yamafutha la ingazayehliswa njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kujera. Kesizwe imbono yakhe.
Wenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry leyi e-fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu kuma taxis nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye-fuel. Kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama-industry amaningi basebenzisa i-fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa kwentengo ye-fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi lokhu kuza kwenza impilo ibe nzima ngamandla ngoba uZulu kube salokhu engakabi kusimo esihle kwezomnotho selokhu ilizwe lavulwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula.
Indaba esisiye sesaba kakhulu ukuthi iza bangela njalo ukuthi impahla zikhwele, zivele sibe sezikhwelile nje nxa ukhangela izitolo lapha. Abantu bayakhala nxa uhamba usuzwa lapha emkambo ukuthi into sezidlula kakhulu ezitolo. Kutshengisela ukuthi ke ukukhwela kwentengo yamafutha okuhambisa izimota isengezelele amathuba ukuthi impahla zikhwele njalo kule zitolo ekakhulu ukudla. Sikwazi njalo ukuthi abantu abaningi babengasebenzi vele nje kuze kufike phose February lonyaka. Kusho ukuthi abantu abaningi abakahlumi ukuthi baphile bese babe nemali yokuthenga ukudla. Njalo futhi siyezwa ukuthi impilo eyenzakala lapha kwele Mozambique isibangele ukuthi inkampani enkulu ezamafutha layo ivale nxa sikusibala ezindabeni lapha emaphephandaba, but ikampani enkulu yamafutha i-Total isivalile ngempi naleyi yalamali cacha la aseqeda abantu lapha kwele Mozambique. Kusho ukuthi-ke amafutha akuzamanzima ukuthi afinyelele lapha elizweni. Njalo futhi kuyingozi yokuthi kungabangela ukuthi aswelakale, gcine sibona futhi indwendwe sezivuleka lapha emagalajini okuthela amafutha. Ngokunjalo kuyabangela ukuthi intengo yempahla-ke iqanse kabanzi.
Usomabhizimusi njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yabezimota Motor Traders Association, umnumzana Abednego Bebe uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha yindlela kahulumende yokudinga imali.
Okwenzakalayo Chris-ke lapha ikuthi-ke i-transportation yamafutha lokho kuthiwa yi-FOB isuka lapho avela khona isiya ku-inland lapho azafika athwale khona izimota lezitimela esesiya endaweni ezijiyeneyo yakhwela ngoJanuwari. Isikhwelile ngoJanuwari-ke kwakufanele ukuthi amafutha eZimbabwe lawo ahle atshengize ukukhwela kwakhona ngoJanuwari. Njengoba-ke akhwela-ke uJanuwari esedlulile, angisiboni isizathu sokuthi amafutha ngabe akhwelile futhi okwesibili. Ukukhweza amafutha okwesibili-ke kudalwa zindleko kumbe ngithi imali echajwa nguhulumende nxa amafutha engena elizweni. Uhulumende-ke yena bekufuza ukuthi azwele abantu beZimbabwe ngokuthi angaze akhoza eyakhe indleko ukwenzela ukuthi amafutha ahlale ethengiswa ngentengo efana nayo. Okwakathi simbone ngani-ke ukukhwezwa kwamafutha, uhulumende udinga imali nje kuphela, useyidinga ngendlela ezijiyeneyo njengoba ukwazi ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhangele indlela eziningi zokuthi abecuca abantu ethatha imali ebantwini. Kalakho lokho kuthiwa yikuzwela abantu, ayekele abantu basebenzise imali ukuthuthukisa umkhonomi. Yena uthatha imali esiyayisebenzisa lokho okucina kungacaci ebantwini, okucina njalo kubonakala ukuthi kulokuxhwala phakathi lokho kuthiwa yi-corruption. So-ke intengo yamafutha nxa isikhwelile kathesi uhlupho esesizaba nalo yikuthi-ke intengo yezinto zonke ezithwalwayo zisiyathengiswa kuma-supermarket lendaweni ezijiyeneyo zizakhwela intengo yazo ngoba intengo yamafutha isikhwelile.
Ugatsha lwezamandla atshiyeneyo olwezera lwazise izolo ukuba intengo yamafutha ezimota izakhwela ilitha linye elepetulo ledlule kancane idola elilodwa leMelika i-$1.34 kumbe amadola eZimbabwe adlula ikhulu $112.96. Intengo le yiyo ephezu kula yamazwe wonke esigaba seSADC. Bizimusi abasakhulayo abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla kwamanye amazwe bathi kungelani lokuthi ilizwe livuliwe, ukuvalwa kwemingcele kuyaphambanisa indlela abaqhuba ngayo ibhizimusi labo. Omunye wabo ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi wenkampani yeMairana, yena otshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi njengenkampani sebesebenzisa imitshina yakulezi nsuku yebulenjini ukuqhuba ibhizimusi labo ngenxa yokuvalwa kwemingcele yelizwe.
I-COVID khanya isihlukumeze abantu abaningi. Lathi njengeMairana sibe-affected kakhulu nge-COVID, especially sibona amabhoda besevalile. Sibe silamanye ama-products ethu athageta kakhulu ama-cross-border bus operators, lama-cross-border traders. But thina sikwanisile ukuqhubekela phambili sisebenza ngenxa yokuthi thina siyasebenzisa i-technology ukwenza impilo zabantu zibe lula kakhulu.
Ngike ngabala kukhasi lenwe leFacebook ukuthi njengenkampani lilakho ukusiza abantu abafisa ukuthenga izinto ezitholakala kwamanye amazwe kanye lokuthumeza imali. Njengoba imingcele isavaliwe, awuchazisele ukuthi likwenza njani lokho?
Sinabantu bamabhizinisi abaningi abahodayo izinto egu makhandla zachini ukuba China eSouth Africa namanyamazwe amaningi. So thina noma thina njengemayelana sesisethwa i-peer-to-peer platform siyakwazi u-aggregator sibone ama-demand lama-needs abi labantu then bese sibambechanisa thina bese sithola i-commission ngokusebenzisa i-technology yena leyo uzathola ukuthi thina siyakwazi ukuba more flexible siyakwazi ukuncedisa abantu masinyane laze abantu thina siyananzelela ukuthi abantu yebo amabhodi avalile but impilo zabo ziyafuna ziqhubekele phambili.
Kukhona elikwenzayo njengenkampani ukuvikela ukumumetheka kwe-COVID-19?
Thina singathi sikwenzayo kakhulu nje ikampani yikho khona ukuthi kudala ungazathola ukuthi nxa wawufuna ukuya order omele ugade ibhasi lihambe lihlangene lonke ebhasini liyekhiwe order liyefika liphinde uzame ukuthi nxa wawufuna ukuwode eChina omele ugade indizamchina uyefika eChina uwode. But njengemayirana sikwenza kube lula kakhulu ngoba sine-network abantu ungafuna ukuwode eSouth Africa ngefoni yakho nje yasuwode izinto zakho bese zibuye eZimbabwe. Sikhuluma nje kuyena leyi viki edlulileyo sivule enye ibranchi yethu eKwekwe sisenzele ukuthi hhayi abantu bengabi belokhu behamba besiza emadorobheni amakhulu anjengabo koBulawayo nakoHarare ukuthi sizame ukuthi hhayi abantu bekwanisa ukuthola uncedo.
Siyezwa uhulumende kamongameli Mnangagwa ekhuthaza abantu ukuthi bathathe ijekiseni leli elivikela i-COVID-19 ukuze phela ilizwe lingabuyeli kulesi sikhathi ilizwe belivaliwe ngci. Njengosomabhizimusi ukubona njani lokhu ngoba njengalokhu kushilo ukuthi uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphambanisa indlela elisebenza ngayo?
Mina ngombono wami bokazali okwakathesi i-COVID is here to stay. Ngiyabona njalo ukuthi abantu bakithi basafuna ukuthi befundiswe kakhulu ukuthi kathi kahle kahle ama-vaccine asebenza kanjani. Mina njengeindividual ngomgqibelo nje naleyo odlulileyo bengikhuluma nje lapho esisesikhangelela ukuya khona kuzatholakala ukuthi vele kuzafunakala ukuthi abantu be-vaccine yethu bebebaningi. But ukuba kuhle nxa lokho kusenzwa freely. But nxa ngikhangela sibili siyaphambili lanxa sizafuna ukuthi senze ibhizinisi lamanye amazwe kuzafunakala ukuthi abantu be-vaccinate.
Ngilethemba lokuthi bakhona abantu abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampani ye-MyRunner. Gciba ingxoxo yethu ubatshele ukuthi bangaliqhuma njani.
Thina yakwazi ubana abantu banemasensi i-WhatsApp ingasithola ku 0772906129 la ku-Facebook kakhulu la ku-website sinama-website www.myrunner.co www.tumeza.com.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi wenkampani ye-MyRunner ubexoxa icingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba besilazo lamhlanje. Kuqhamuke udlakela emthethwandaba kamanje eHarare lamuhla phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC Alliance abakade bezolalela ukugwetshwa kosakhulayo uMakomborero Aruzibishe. Abezempilakahle bamukele ngenjabulo ukwehla kwenani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe. Izikolo zakoBulawayo ezimbalwa ezeprimary lesecondary sezithumele isicelo kubazali sokuthi bathenge ama-textbook osekudale ukukhonona abazali besithi kabalamali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.